Uyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwazo omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolwesibili mhla ka 11 Nhlangula 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu abaningi abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa bakhayelela umndeni kaMoyi uBimbayi Tsvangirai Jabavu obhubhe izolo. Abalandeli bebandla leZANU-PF Party umongameli Emmerson Mnangagwa uqhuba ngcono umsebenzi nxa kuqhathaniswa lowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe.
Umuntu akathi uthi ungakhuluma kubuzwakale udode khonapho abantu bonke bebesaba ngesikhathi kamgabe. Kathesi ngesikhathi kaMnangagwa lesi abantu bonke bakhululekile ukuthi basixhotoze.
Sokusifa inkomo eziningi elubane ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi.
Izifuyo azilamanzi. Uthwamalele umfula awula ezini amanzi onyaka izula zange line awuzange ugeleki. So akulathi ziba ngithosone sisodwa.
Lingakhuthwa lihlandla lesibili lomculo kaBlessings Nqonkomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Bakhala ezimathonsi abantu ngokubhubha kukankosikazi Bimbayi Tsvangirai Jabavu obemele iGlenview kudale lePhalamende ekubandla leMDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa. Omunye wabephuke inhliziyo nguDokotela Alex Magayisa ofundisa ezomthetho kweleBhilitani. Uthi uMoyi uMorgan Tsvangirai wayelethemba lokuthi indodakazi yakhe yiyo eza kuqhubekisela phambili umsebenzi wakhe kwezombangazwe lakubandla leMDC. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye ukhalele umndeni wakoTsvangirai ebulenjeni beTwitter lapho athe kuyadanisa ukubhubha komntwana kaMoyi uMorgan Tsvangirai. Kulabantu abaningi abakhalele umndeni kaTsvangirai endlini kaMoyi njalo lebulenjeni bokuxhumana obeTwitter lezinye inkundla zikaZulu. Abalandeli bebandla leZANU-PF Party umongameli Emmerson Mnangagwa uqhuba umsebenzi okungcono kulalokhu okwakusenziwa ngowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe wasuswa esikhundleni ngomnyaka ka-2017. Bathi uhulumende kaMnangagwa uvumela abantu ukuthi benze santando hatshi lokhu okwakusenziwa nguMugabe. Kodwa-ke abalwela ilungelo loluntu bathi uMnangagwa loMugabe zimpila zantabanye. Bathi ukubotshwa kwabalwela ilungelo loluntu njalo lokudutshulwa kwabantu eHarare lonyaka lanyakenye kuveza ukuthi uhulumende kaMnangagwa ufana xathu lukaMugabe. UMnumzana Philip Gawule owake wamela itsholotsho edala leSenate uthi uMnangagwa ukhuthaza abantu ukuthi benze santando loba nje kumele balandele imithetho yelizwe.
Umuntu akathi uthi ungakhuluma kubuzwakale udodwe khonapho abantu bonke bebesaba ngesikhathi kaMugabe. Kathesi ngesikhathi kaMnangagwa lesi abantu bonke bakhululekile ukuthi bachothoze kumbe bakhulume noma yini embi abayifunayo kumbe ithize bechothoza belezizathu zabo ngakhonokho bakhululekile ukuthi bakhulume abantu bekhululekile njengakwenzakala kwamanye amazwe akhululekileyo. Njengakhonapha lapha eZimbabwe kathesi abantu bakhululekile ukuthi bakhulume bachothoze benze loba yini. Nama-demonstrations lana ayekhona, ama-demonstrations aqala ayelokuthula ayenziwa kwakuzange kube lahlupho, kodwa i-demonstration yaphambanisayo yile yabantu laba abacika sebetshontsha impahla zabantu bedilize izinto zabantu lani lani in the name of i-demonstration. Yikho kathesi uhulumende seqaphele ukuthi kungapho ngiyekelwa nje kwizinto lokhu kungagcina sokusiba lokuganga okuthize njengokuganga lokhu kwaba khona ekuqaleni. Umehluko ukhona sibili kakhulu omkhulu kakhulu.
Kodwa abanye abantu batho bakhuluma besithi kungana kula mehluko ngoba lokhu kulabanye abantu ababotshwayo abacatshangela ukuthi bafuna ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kambe kuyahlala kunjalo kuyingoma efanayo yini baba Gawule?
Ukubotshwa kwabantu vele kipsi kukhona ikakhulu labo abantu abacatshangelwayo. Ngitsho ngithe uhambe ngakhona ngapha e-America lapha elikhona kipsi abantu bayabotshwa ungathutsha inxa yovelela komboko boChina ucatshangwa ukuthi uyisipayi uyabotshwa uzuye khululwa ngalesi usuhluzi usuke wakhangela ukuthi silo wahluzisisa ukuthi awusomuntu olanda ukuthi enxa yokubi ungubuya usiyo terrorist umbaso uyabotshwa noma uthi angaphe kobo Korea kona ngalo ufike ucatshangwa ngenxa yoyispayi vele e-America kumbe kobo Russia uyabotshwa phela kula muntu ongakatanga o ephula umthetho welizwe ongabotshwayo wathi still laba bavele baphuma egcekeni bayiwele ufakazi obugcwele ukuthi laphana kade besenza lokho besitha kuyenziwe lokho kumele kudingisiswe balandele ngomthetho beyesiwe emakhoti beyefika ekhoti batholakala ukuthi ikhoti khonapho ikhoti ibe yiyo ehluzayo ukuthi umuntu kumele kuqala kumbe kayaqala xa engalaqala ilahlele kathani ikhoti azivumele azihambele umuntu
ye kodwa kuyabheda ngani phela abantu bengani bagijinyiswa eZimbabwe kunganakupheli lokhu babakhola
mina kodwa gipsi ngiyamangala ukuthi kathi sisesigodleni ngikhuluma zinje abantu abagidiniswayo bona bo mina kambaboni ukuthi kathi abagidiniswa kodwa abagidiniswayo behambe besiyadinga ukugidiniswa ngendlela ezakhona bafuna ukugidiniswa ngazo baza kuthola ukugidiniswa nxa besephula umthetho yelizwe ngoba entweni zonke ezenziwayo abantu abahlanganisa amakhanda balungise akwaleyo ukuthi abantu bademonstrate kwathi peaceful demonstration iyavunyelwa kwi-constitution yezimbabwe ikhona ukuthi kuyavunyelwa ukuthi abantu batshengisele ngokuthula bengadilizi impahla bengadilizini kanti khona ngicela ukubuza ama-human rights la aqalisa ukukhangela ukuthi kwenzakaleni baqalisa ukukhangela sokudiliziwe yonke into zogazi abantu sebeboshwa akukhangele nxa kukhangeliswa ama-human rights yona labakhangela abayema-human rights laba abakhangele ekuqaleni ukuthi kanti lwane usukile uhambe wadiliza izinto zonke wadili wavalela abantu ukuthi bahambe kanti ukuvalela umuntu ukuthi ahambe emgwaqweni umthifele izimota asukephula ilungelo loluntu lololo ngokunjalo umthetho umele uyehle ufike ebantwini abantu bajeziswe nxa kukhona abantu abanjengalabo
umnumzana Belief Gawule umsekeli webandla umlandeli webandla leZANU PF sixoxe laye esejolojo kodwa ke umnumzana Clement Moyo olwela ilungelo loluntu uthi umnangagwa wenza konke okwakusenziwa ngumgabe
hawu bantu ngesikhathi esifitshane kangaka kufa abantu abangaka estriti more than 20 maybe more than 30 yakudayide estriti ngebhutshulwa feyafeya abanye begidinethwa besatholakala befika ubungcono yibubi khonabo akula bungcono la kuyafanana nje actually ungakhangela isikhathi umnangagwa afike ngaso kupower nokwenakalo sokwenzekiliwe emenikhaneje sibe khona inkulu kakhulu okudlule kamgaka ukuthi rethi yakhona nxa singahamba ngayo yona leyo akuyesabeka ngapha sebekhanda imithetho yokuthi abantu bakwazi bademonstrate kuyini konke khonokho oku-unconstitutional so nxa ubreak i-constitution ngaleyo ndlela wena uvele uwabulala lokhu anokunye you've not atoned for it usuqalisa futhi okunye oku-serious kulalokhu so sithi ongcono nguphi kwaso kuyafana nalokhu kuyizinto mane engxe futhi singaphonise sithi umgabo wayenganeni
okwenza ukuthi abalandeli bebandla leZANU PF bathi-ke umongameli Emmerson Mnangagwa ungcono kulalowo owayengumongameli ukuyini okwenza kube njalo
abantu laba bayabulisana okunye kuyabe kuyikudinga izikhundla kumbeni angikwazi kodwa-ke abantu laba baphongeubulisana la izinto ezimbi angikwazi ukuthi kumbe bakubona kurayitini khona ukuthi nxa abanye abantu bekhala besithi balahlekele wena ube usithi kulo bungcono utshoni nxa usithi mbona ngathi kusuka kungathi kukhayakale ngathi kuba yinhlamba ebantwini abahlukuzeliweyo ngoba lapha khona lapha kobulawayo kulabantu ababesebenza la abaye babetshayisa emsebenzini omunye umama wadujuluko lapho kusanda msuke kuzakanaswa ama-elections bonke laba phela imizi yonke leyo yaba lezililo kambe shuka kuyabe kulo bungcono ngaphi kwakhona yimbi bakithi akukhathalekile ukuthi ngibani kayisolwe okwenza into ezingapheli ukuthi kulabanye abantu abancomayo into ezinjalo hhayi kasizisoleni into ezinjalo zimbi
ye kodwa-ke nxa sukhangela sibili kukanya abaningi bathi kwenzakala eZimbabwe ungazani akubukeki pho-ke kuyaphetha ngani khonokho-ke ukhahlanyezwa kukazulu
umuntu nxa ngaye phethe umbhobho kulamandla amakhulu kakhulu ukuthi-ke lina lizame elingabe liyakuzama ukuthi kumbelani lingatshengisela ukuthi alisuthiseki kusuka kwehlule ngoba lizabulawa
umnumzana Clement Moyo ulwela ilungelo likazulu sixoxelaye ekubulawayo nanku okwethulwe ngamaphephandaba kweleZimbabwe namuhla iphephandaba leSweden libika ukuthi umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo we-Coalition of Democrats umnumzana Elton Mangoma uthi uZulu kukhanya elakho ukususa ibandla leZANU PF embusweni njengalokhu kwenziwa kumongameli owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uMangoma uthi abantu sebekhathele ngebandla leZANU PF iphephandaba le-Chronicle libika ukuthi uhulumende uthi usethole izigidi ezingama-70 zamadola $70 million yokusungula izitolo zikazulu ezilentengo ephansi iphephandaba le-Herald lithi sokuza kwethulwa umthetho wokuhluthuna inotho yabantu abacatshangelwa ukuthi bayithola ngendlela engaqondanga If you read me, Kwamanje ke sokuyisikhathi senu phela ukuthi sikhulume konke ke elikufisayo lingakhohlwa ukuthi kumele lifithizele kwisibhono lokuyana okwe audio libese lisithumezela umlayezo lo WhatsApp kunombolo ethi 0120246503 18. Ake sizwe ukuthi abanye batheni lamhlanje.
Linjani kustudio 7 igama lami uCaroline Moyo. Angibonge kakhulu ngomsebenzi omuhle kangaka esiwenzelwa ngustudio 7. Okwamanje sesikwazi ukuthi khona each and every day before silala sivuke ekuseni sivuke ngama-updates izinto ezenzakalayo. Njalo into engijabulisayo ukuthi most of the things ezikhulunywa kustudio 7 izinto eziyabe ziliqiniso. Akaze nje nangaliphilanga sizwe izinto abazibikayo kustudio 7 kuyizinto zamanga. So ngithi mina qhubekani ngomsebenzi omuhle lisenzela wona. Ngiyabonga kakhulu
msakazi. Ngabe laba abezanu abayibaba zithi bayabusa bengabantu abakhaliphileyo, ngabe bayakapitalize nge-open arms ze-MDCA basondele kiyo bakhulumisane layo? Ngoba ngalokhu abakwenzayo lokhu kulimaza bona, ngoba kuveza sobala emhlabeni wonke kunye lakubasekeli wababo ukwehluleka kwabo. Manje ngenxa yokuthi iziphukuphuku ezilamakhanda angasebenziyo kazi kunanzeleli zona ziboni ngani lokhu kulimaza i-MDC. MDC kayikho kulokhu, ayibusi MDC, kakula muntu okhangelele lutho kiyo. Kodwa yona izanu njengoba kuyiyo eyafakwa kumalaba esithalweni sokubusa wonke umuntu ukhangele yona, kuthi ngabe layo iyakunanzelela isondele ku-MDCA kukhulunyiswane kube le-way forward ecacayo. Kodwa ngenxa yokuthi abantu bangikhona balele vele amakhanda kasebenzi bacabanga ububi kuphela, yikho lakhathi esibelokhu bethwela amalunda bengafuni ukuthi bakhulumisane le-MDC. Bona yibo abaphruve kukuba iziphukuphuku ezimangalisayo ezehlulwayo kubusa for 40 years lokhu zehlulwa into eyodwa. Ayingani yena umntwana sibili ukuthi udali ngalindlela ungamphindisa kathathu kane, ngabona kusehlula uyamhlalisa phansi. Manje bona bayazifaka babuye behluleke, khathe silizwe selize lizintshaka ngenxa yabo. Alaba abantu bafuna imithandazo lana, ukwehluleka kwabo lokhu ngani ngokokuloywa. Ngiyabonga msakazi.
Yavuka balaleli, hayi thina siyavuka. Hayi mina ekukimi bakithi ngithi udubo esikilo hhayi lunzima olwama-prize. Ngingazi kati labo kokuthiwana bazanqumisa bekhangela ama-prize ukuthi kwekukukhuluma nje kuphela, ngoba lapho esithenga khona kulezi tolo zezanu p f aziduri aziduri, impuphu i-50 106. So asikwazi-ke kudura kuba nabo abaphansi kwakhona. Manje abanye benzeni? Akunzima shuwa, sizwafa. Hhayi ngiyishone kahle.
Salibonani basakazi abahle, siyabonga ngendaba elisithumezela zona insuku zonke eziliqiniso. Hhayi eZimbabwe lapha kunzima, akuthembisi sibili ukuthi iveni one day kuzokuba right, cause nje siyabona amalungelo abantu ayaphulwa la. Abantu bayahlukunyezwa, abantu bayabotshwa, abanye bayalindwa emagedini, imota zipake emagedini abo, umuntu ezecinise sesaba ukuhlala emzini wakhe ezemone okungcono ukuthi hlala kwelinye ilizwe ukuze ekhululeke. Kambe shiwa yikuyini khona lokhu abakwenza kumfo kaNcube? Khona vele umthetho wangabo ukuthi ma ufika egedini lomuntu ufike upake imota uthule zwi. Angithi ma kule nto oyifunayo emuntwini yafika ungena emzini utshaye ukuthi ungene ukhulume lokho okufunayo uhambe, or uthunyiwe mayele cala umuntu ukutsho lokho okuthunyiwe, nothi uthi ufika upake imoto egedini lomuntu, umthetho wangabona lo. Asiyo nto irayithi abantu abayenzayo la abantu bezanu phefu la, abazami ukuthi bebe ngabantu abalo mthetho abahloniphayo. Ngeke uphonge ufike ume egedini lomuntu ungayazi into oyilandileyo, khuluma okulandileyo uhambe. sizocela bakithizana imphefu isihloniphe bakithi sesidingiwe ngayo thina abazama ukwekela ukuhlukumeza abantu sikhathele serious ngiyabonga ukukhulumayo ngendlela esiphezini lapho kubulawayo.
Labake ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo besebenzisa iWhatsApp number yethu u-012024650318 ulakho la ukuthi usithumezele nxa ufisa khona manje. Yes, ke sikhangele ke okwenzakala emaphandleni. Kubikwa ukuthi izifuyo sezisifa eLupane ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Thembelani Moyo.
Izifuyo azilamanzi. Ukhwamalele umfula awula evini amanzi lonyaka izula zange line awuzange ugelezi. So akula siziva ngitho sona esisodwa esikhangelele ukuthi inkomo zizanathakizo. Okukhombisa ukuthi ziza kufa kakhulu. Njalo kunjalo nxa imango zihamba imango emikhulu kakhulu lapha ezilama otholakala khona okuyisizibanyana okukodwa okuncane okwenza ukuthi ezinye inkomo zisalele emangweni. Indawo le yimbi ilezinanakazana zeganga impisi lezilwane. Kule ndlala kunjalo sokusenza ukuthi abadala bevaleli inkomo okwenza ukuthi inkomo zizaenza ukuthi zicube kakhulu.
Manje lina njengezakhamizi lenzani ukuthi inkomo zingafi eziningi?
Kunzima kathesi abanye sebeqalisile ukugebha emfuleni befaka amatanka emthonjeni le ukwenzela ukuthi imithombo le ingadilikeli. Kunzima kakhulu amadamu awomile lade phezulu la lapho ade sikhangelele ukuthi khona ebusika inkomo mhlawumbe nxa kukalokhu za zibe ziningi zakhona ukunatha.
Singathi ke nxa sikhangela utshani lakho vela kusela ludo pho zidlala inkomo
thembo kubi inkomo sezikhuma inhlabathi. Kathesi bekule drona ebelithengisa i-stock feed. I-stock feed sangikhona siphelile abantu bahle basigijimela basithenga ngendlela ephezulu. So akusela ngenye indlela abadala abakhangeleleyo ukuthi inkomo zizazisila njani. Vele kubi kakhulu emasimini lapha amahlanga sephephuke nomoya njengoba vele amahlanga angikhona ade kagcinanga angazange nethwele izulu.
Lo ngumnumzana Thembelani Moyo sixoxelaye eseLupane. Sesikhangele eza kwamanye amazwe ngamafutshane. Kulokhu kuxokozela okumangalisayo kwele Hong Kong lapho kulabantu abaningi abatshengisele emigoqweni kulandela ukwethulwa komthetho ozakwenza ukuthi ilizwe leChina libophe abantu abahlala eHong Kong. Iqembu leBoston Red Sox selihambise indizamtshina kwele Dominican Republic ezathola uDavid Ortiz owayedlalela owadutshulwa khonangale. Sike sibone ke ezibhatalene le Melika. Umnumzana John Dean owayemele umongameli Richard Nixon owaphuma esikhundleni sikamongameli weMelika ngenxa yokungethembeki uthi ukuhlela uNixon kukhanya kuza kwenzakala kurhulumente kamongameli Donald Trump. UDean uthi ukulwisana kukaTrump ledale leCongress kunjengalokho okwenziwa nguNixon ngesikhathi kuhlolisiswa ukugqekezwa kwesigodlo samaDemocrats ngabe bedlelana loNixon kuqhutshwa ukhetho oluqakathekileyo kwele Melika. Lokhu kwaziwa kakhulu ngokuthi yi-Watergate scandal. Okwamanje idale leCongress lithi uhlangothi lukahulumende oluphethe ezemithetho soluthembise ukuveza ingwalo eziqakathekileyo ezitshengisa ukuthi uTrump wayefisa ukuthi kuxotshwe umnumzana Robert Mueller owayehlolisisa ubudlelwano bukaTrump lelizwe leRussia ngesikhathi sokhetho ngomnyaka ka-2016. Kulabanye abakubandla lamaDemocrats abathi ingwalo lezi zizakwenza ukuthi uTrump amiswe edale leCongress athoniswe icala lokuthi wephula umthetho ngokufisa ukuthi kuxotshwe uMueller. Abakubandla lamaRepublicans bathi uTrump kafani ngitsho lakancane loNixon. Bathi amalunga edale leCongress abakubandla lamaDemocrats bafuna ukuthonisa uTrump ngendlela ephansi.
ngaphansi komthetho wakwele Melika ukuthonisa umongameli edalele Congress kubizwa ngokuthi yi-impeachment ngesilungu. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe othi abanye kubandla lama-Democrats abanjengabakhokhelayo edalele Congress, unkosikazi Nancy Pelosi, kabafuni ukuthi uTrump amiswe edalele Congress ngoba lokhu kungenza ukuthi banqotshwe kukhetho lukamongameli oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2020.
Ngendlela okuhamba ngakhona, angiboni indaba le iphela nje kungela impeachment ngoba ama-Democrat, I think even though u-leader wabo uNancy Pelosi has been saying ukuthi we need i-bipartisan support ukuthi si-impeache ngoba since i-lower house, the Senate, i-lower house i-majority ngama-Democrat, but i-Senate i-majority ngama-Republican. So uNancy Pelosi yena uthi ukubona kwakhe ufuna ukuthi kube la ma-Republican avumelana la ma-Democrats ukuthi uTrump kumele impeach. Without that, I think ubona ungathi i-exercise yakhona isoze iphumelele, and then kuzoba le-backlash nama-election azayo 2020. Check up bebesithi at least we need about 20 ama-Republicans aku-Senate ukuthi avumelane labo ukuthi uTrump ulamacala awenzayo that impeachable.
Kodwa ke nxa sikhangela sibili njengakhona oku-ke sokuthiwa kule ngwalo i-Justice Department ethizazinika i-Judiciary Committee, so ubona ngazani kungasebenza yini ukuthi abanye ama-Republicans egcine sithi lapho ngazani kule cala la?
Ya, ekugcineni I think kuzosebenza ngoba ayabona lawo ama-Republican ukuthi bangasupportana lo-Trump kusiwa ku-election ngo-2020, abantu bazobajikela ngoba abantu bazothi hawu kanisina umuntu lo libona ukuthi kule evidence engaka izingwalo lezo okhuluma ngazo ezikhombisa ukuthi waba le obstruction umuntu lo wayefuna ukuxotsha uMula. Ngoba i-report kaMula iyachichaza izinto eziningi ezikhombisa ukuthi Trump wakule obstruction ayenzayo, even from ukuxotsha kwakhe uComey owayenguwe leader we-FBI. Konke khona lokhu I think kuzoqala ukuvela ke manje ukuthi kwakuyi-obstruction. Bangazama ukuyimpeacha bahluleke, definitely then kuzoba affecta ngokhetho ngoba uTrump uzosebenzisa i-campaign yakhe i-fact yona leyo ukuthi ngalitshela ukuthi abantu naba vele bazama ukudestroya i-democracy kufana lekhulu eyade bezama ukuyenza ngoba I think uTrump angaba le-field day if something afeyila. I think uzobe sele upper hand ngoba uyabe sekubonakala ngathi ngumuntu obe-accuswa ngama-democracy ngendlela ezingacace kahle okukhombisa ukuthi it was all politics.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ese-Washington DC khonapha kwele Melika.
Sizama ukuthi sihlanze amasiko achenayo e-Africa, amasiko e-South Africa, amasiko e-Congo, amasiko e-Burkina Faso, amasiko e-Madagascar. Njalo nje abantu bawemzela kakhulu ukuba kuthanda kakhulu umculo lo. Le ngoma ikhuluma ngokuthi asibambaneni Africa, Africa unite. Njalo uthi nxa ufuna ukubona ubuhle bemvelo we-Africa, nxa ufuna ukubona abantu abajabulelileyo abazikholiselayo, uya e-Africa. Africa is the best continent, lakho wonke umuntu ongabe ukucabangela from igold yonke into itsho njalo ke le siyaziqhenya nge-Africa. so le ngoma ebetha President Freedom ale ikhuluma ukuthi hayi uvalo asonto enhle njalo elizweni ukuvebe le democracy ukuthi umuntu nxa eselizweni lakhe engabi lokwesaba ukufaka umbono ekhulume afila ukukhuluma kwenzela isizwe siqhubekele phambili. Yalo upresident bengahlali kakhulu esikhundleni bencindezela abanye abantu njalo ukubandezela omunye umuntu phansi akulungayo because lift up your brother. So ukuze abantu bencedisane kwenza ukuthi qhubekele phambili. Abanye bayathi nxa i-two political ukuthi nxa ngikhumela upresident ezeki well along those lines.
Lapha ke umculo oka Blessings Nqonkomo uBlessings Nqonkomo u Black Messengers Afro Band kuthi ke ibhendi yakhe enkulu siyakwazi ukuthi insingizi sizwe ke ukuthi abantu bathini kona manje abanye ukuthi ya uyawujabulela kakhulu umculo kaNqo khumbulani Ncube uthi into zezRPF ziyahlupa bafowethu kuzobuya ke umusa mazibuka ukuthi ugawule namhlanje emfakeleni kuhlelo Dube eyilina wathi nguphendule simfakele kwenzethu phela abantu nxa bekhuluma babe le mbono etshiyeneyo. Stephen Kumbutsi Malaba uthi livuka njani basakazi bethu kwabantu sivuke kakhulu ke unjani kona ngapha mfowethu uthi silishayele ke umculo nalowo uzuze uthi uhamba njani. Phela libe lisitshengisa ama-likes phela lisitshengise konke-ke okujabulisayo lanto ukuthi siphileni sibaningi asiphindeni futhi ngomculo siwuzie umculo uyangabi ye sizalethulela ihlandla lesithathu kusasa ke lengxoxo esiyenze lomculo uBlessings Nqo enkomo weBlack Messengers Afro Band. Singakehluka nokuthi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Abantu abaningi abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa bakhalela umndeni kamoyi uBimbayi Tswankerayi obhubhe izolo. Abalandeli bebandla leZANU-PF bathi umongameli Emmerson Mnangagwa uqhuba ngcono umsebenzi nxa kuqathaniswa wayemongameli uMnumzana Robert Mgabe. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisayo onkipsdube.